So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa.
Ama-election la uma eqhubeke nje kuzabanzima ukuthi abe khona, njalo lama-international observers namazwe jikelele akhona.
Ibandla le-EFF elakwele South Africa lethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya.
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Gambe umnumzana Sevia Kasukuwere oncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhona za kudobha na kukhetho oluzayo.
Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili kuzathi step iground sibilokuzwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amapholisa ayavimba imihlangano ngokungabaphi imvumo. Izizathu abaziphiwayo zigoqela ukusilela kwezimota lokuthi kwezinye indawo akula migwaqo. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ibandla le-CCC yilo elingalandeli imilayo yokuphiwa imvumo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda usithumele umlayezo olandelayo echasisa ngomhlangano obumele wenzelwe eBindura izolo kodwa kwehlula.
Kuyamangalisa abaningi, kodwa thina be-Sindhi Christian for Change asimangali ngoba kungaphumana eNazareth. Kade vele sibona ukuphuza abakwenzayo bedonsa isikhathi besenzela ukuthi isikhathi size sedlule. Akunani uNkulunkulu uzabamba bonke abantu abahlukuluza abantu kubi ngoba umbuso ngamazolo. Bathi kidwa kudedelwana, yikho ke sina siyakwazi ukuthi sizaba lohulumende omutsha ohulumende wabantu. Sizabamba abantu bonke kuhle, ngitsho lamapholisa onale asetshenziswayo siyakuthi mayiwe angalale ngenxeba ngoba bayathunywa nguhulumende. Uhulumende uwenziwa ngama-political parties, i-executive, kodwa masifotha lamapholisa ngama-technocrats esithi basebenzela i-state kungenani sizazama ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi ubaba uChamisa ehlangane labantu bema-Shilling Central silontshe i-manifesto yethu. Njengoba libona kulezi nsuku abantu bonke bayagijima lapha nalapha, iZANU PF yenza amathanda.
Manje njengoba kukhanya sobala ukubana ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisebenzisa imithethwandaba lamapholisa ukulivimba ukuthi lenze imihlangano, maqhinga bani elilawo?
Iqiniso singake sambula amakhwapha sikhulume amaqhinga yethu badlalaza njengomsi umsila wembuzi. Sina wamaqinga abantu bazabona sesiwenza kakhulu mbona abantu sebezondile kakhulu ukidi ungahlala umchaya uyazi kukhumala ekuqhume umphimbo ngalokho thina singake sambula singake sazimbula amakhwapha sithi siza kwenza lokho kodwa abantu njengoba libabona abanye devele bekhona ngkhona ngale bebhikija ephambi kwamapholisa kuzaba le mcimbi imcimbi eminingi ezakwenza ukuthi ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona njalo lama-international observers namazwe jikelele akhona yikho-ke thina sifuna ukuthi uhulumende kayekele ucindezele amapholisa ngisho lama-judges siyakwazi mhlophe ukuthi asisiwo msebenzi wamapholisa owenza udlame lamajaji kodwa bayafoswa i-status quo sithi lawo amapholisa lama-judges sifuna ukuwakhulula kwenzela ukuthi kusasa uma sesisebenza labo bebe ngabantu aba-professional enough ngalawo amancinyane silamacebo kodwa singake satsho edendelezi phambi kwabantu ngoba siyabe sesiziquma amakhanda sisafuna ukusebenza.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo ibandla le-EFF elakwele South Africa lithi lizethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Lokhu kwaziswe ngumkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere othi bonke abafuna ukuyavota mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo balakho ukuphathiswa ngamabhasi la. UMalema ngeviki edluleyo wazise ukuthi ibandla lakhe lingaphathisa abafuna ukuya ekhaya ukwenzela ukuthi bayelungisisa okuhluphayo ekhaya kulokutshona bezulazula kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Manda.
Ngokubona kwami ngibona sengathi lamabhasi angamakhulu amahlanu esesiwabone ekhulunywa iqembu le-EFF kanye lihambisana nomnumzana uKasukuwere ngamabhasi amaningi kakhulu ngoba okokuqala kasikaboni inani labantu abahambe ukuyobhalisa ukuvota abaningi okungalingana lawo mabhasi ngoba uma kwakube khona amabhasi amaningi alolu hlobo abantu bethwala ukuthi bayobhalisa ukuvota mhlawumbe besiza kungempelayo ukuthi labo bantu abangamanani lawo bazoba khona ukuthi bayovota. Ngakho ngisithi leli cebo leli ngibona ingathi lawo mabhasi azoba khona nje kodwa ngeke athola abantu, bangathi phela abantu bazihambele ngaleso sikhathi bayobona nabo mhlawumbe isihlobo ngoba kunendlela yokuthi bahambe kodwa sikhumbule ukuthi iningi labo alizange lihambe ukuyobhalisa ngakho lokho akusoze kusize ngoba phela labo bantu kufanele ukuthi ngabe babhalisile njengoba sibona ukuthi abantu abaningi ababhalise kudala amagama abatholakala engasekho ezincwadini zokuvota.
Njengoba sisizwa ukubana umnumzana Julius Malema webandla le-EFF uthi yena bazaphathisa ngamabhasi okuhambisa abantu ukuthi bayevota, ubona ungani bayemukela yini abantu nqa kuyikuthi kuyaphumelela lokho?
Yebo, lolu hlelo lolo lukamnumzana uMalema lukhulumayo luyinto owamukeleke kakhulu ikakhulukazi kulabo abanamaqembu aphikisayo akulelizwe lase-South Africa abafisa ukuthi ngabe bangahamba bayovota kodwa inkinga kuzoba ikuthi amagama abasekhona na ngoba kabazange bahambe ukuyobhalisa.
Manje ngokubona kwakho baningi yini abahamba bayobhalisela ukuvota njengoba sisazi ukubana bakhona abantu abaningi abathi bona bathola amagama abo engekho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll. Manje pho baningi yini ngokubona kwakho?
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Manda obekhuluma le-Studio 7 ese-Johannesburg. lokhe sikweziphathelane lezombusazwe kambe umnumzana Sevia kasukuwere kukhona aza kudobha na kukhetho oluzayo. Ibandla lezano PF libikwa lingasahlalisekanga kahle ngokasukuwere yena okwele South Africa okuthiwa engaya eZimbabwe uzabotshwa. Ukuhlaziya amathuba kasukuwere sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla ukhokhela njalo inhlanganiso ye International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Kasukwere ngibona ngazana umnumzana lo ungcono kusupport yakhe alayo nxa sikhangelisisa ngokuhonona kwabanye abantu laphana lalaphana ingcono i-support base yakhe kuleka Simba Makoni lo ke eyakhe izavela ku-G40 khona laphana bakhona bazamvotela lo eyakhe laphana kulabantu laba abanye abalahlwa yi-MDC ababemele ukuthi bengene ngale ku-MDC ekaMonzora wehlula bazamvotela i-CCC kuma primaries balahla abantu amaningi ama sitting MPs sitting councillors babajikela phansi so ngokuhonona kwabo lokusola kwabo bazagijima bevotele umnumzane u-Sevia Kasukuwe bazamvotela ke laba bantu yikuthi azi uzakwaziwa ngaleyo ndlela ngoba ulo campaigning manager wakhe uWalter Umzendi mbona kuyaba ile division lapha ku divide ama votes kube sokuz aswelakala i-outright winner ngesizathu sokuthi kuyabe hluthunile laphana abanye abantu wathatha abanye abantu laphana wathatha abanye abantu laphana end of the day kube sokuyiwa ku-government of national unity or njengoba upresident welizwe wathi yena ama-rerun aza kwenziwa ngo-October yafakwa le date imanifesto yakhe yiye yabe ikhuluma hatshi yena so that means abantu abaku ground bona labo support base yakhe yiyo yona umqobo eyabi izamvotela imkhankasele ukuthi ewin
manje njengoba kungakhanyi inkokheli yezanu PF emqoka ekhanya isekela uKasukuwere uzaphumelela njani
lapha kakudingi inkokheli eyaziwayo kumbe lesikhundla kumbe esuka kuzanu PF inkokheli esuka kuzanu PF yabe ngumnumzana uWalter Mzembe nguye owaziwayo nguye owazi ama structures abo nguye owazi konke right from ama cells nguyibo yena lo babesizwa ngaye currently khona lapha egumeni akula muntu oyabeza suka kuzanu ephumekile egcekeni ethena ngisenseya kumalo Sevius uKasukuwere njengo president wama independent NP or just independent allies okudingakalayo lapha ikwazi yena aza kwenza kumele kukhangelisiswe ngabantu yikuthi support base yakhe yona iminjani uchairman wecampaign yakhe istrategy sakhe sinjani imanifesto yakhe yabi minjani laba abanye bavekhona phakathi lapha bona abana abanye abantu baswela izikhundla kuma primaries basebelahlelwa eceleni yibo bona labo ke ingasensitha bazahamba bemvotela bemkhampenele njalo so ngibona kunjalo ukuthi khona kuyaphutsha kunjalo kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangile sibili uza disturb iground sibulokuzwayo ngoba na abantu abanye bazamfuna khathesi siyezwa ukuthi ema central ngale i support base yakho bathi qinile ubuye ngapha ema north ngapha endaweni zabo bhinga la ufolosi labo lupane uzothwa khona kulabantu khona lapha so ngamanye ama percentage wona lana abe ephuma phakathi kuka CCC la ngapha ku ruling party
aloke ngumnumzana Maxim Kandla ucubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu. Asambeni.
Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Chronicle lilo daba lokuthi siphathamandla senkampani yolobels umnumzana Andrew Dinitsa obesetheswa amacala ambalwa okudlengulwa abesifazane abayabe bedinga umsebenzi usebuyiselwe icala leli wabiselwa emsebenzini ngomthethwandaba. iphepha ndaba le lobulembu be internet lezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele insoli ukuthi zibhekisise udaba lokugonga kwentengo ezitolo labantu abathengisayo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafithane.
Ngiyabingelela abasakazi bakumthakaso, basakazi abahle, basakazi abasuka bakastudio 7. Ngiyabingelela abantu bakamthakaso. So into engiyicela bakithi lapha ukuthi nami like libale yami i-SMS. So SMS le abantu bakamthakaso, ceba kodele imthakaso. Abantu bakamthakaso bame ngesimo sabo ebayiso, babe nabameli bakamthakaso. Hhayi ukuthi sibe nabameli abakhethwa eHarare. Funa abameli abakhethwa ngabantu. Abahlala nabantu ajike ukuthi khathesi abantu bayakhala bathi ematebeleni akuna development akuna development njani lina likhetha abantu bemaswingo ngabe eHarare ithi akuna development njani ngoba abantu labanqabe behola bahambisa imali kibo abasebenzisa imali lapha ematebeleni bahambisa imali kibo le njalo i-favoritism ezindaweni ezichatshwayo nani baqhatshwa abantu bakibo lina amandebele selalisemuva kuphela hlalalisemuva ukuphela njengabo besebenza ama-deputy president besenza ama-deputy what anyway lapho esikhona sibama-deputy aliboni li second ebantwini wabanye amandebele nanake livusa ingqondo hayi
singelele emsakazweni siyamsebenzi kuyadumaza lo ukuthi abantu bezanu sebehlangene le-court lamaphoyisa ukuthi i-TCC ngokuba mhlawumbe sokumele kube sesandla zamazimbabwe into eyokwazi ukuthi i-TCC bayifaka kanjani ngoba izalo sikhombisa ukuthi ayifuni i-TCC wazi hlana labantu ukudanisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi bake bebuze bona ukuthi igawula abameli zathi bekhulume labo ababuzi ngani bona ogane uphendule umbuzo ukuthi bakwenzelani lokho ukuvala imihlangano ye-TCC beze beyitshela labo judge babo ukuthi begweba amacala okuthi i-TCC ayikwenza ama-rallies namapolisa khona konke behlanganele ephathini eyodwa ukuthi iphathi ye-TCC ingakwazi uhlana labantu sosuka ukuthi amazimbabwe ezibone wodwa engazwani ngisho lokuthi etshelwa ngupresident wabo bahambe bayovota ngobuningi mhlaka 23 ikhombisa izanu intukuthelo ekubantu ngoba abantu bonke bakwatile ngezanu iminyaka engaka behlupheka bengahlali ngizwele ingane zabo esemazweni behlukunyezwe izanu abantu bezimbabwe bavotele utshintsho beyibonise uchuku lwezanu lwabalwenzayo
siyabonaaazi7 nami lapho esicela ukuthi izanu yomphakathi kakhulu abantu ngabeabanisela abantu nakmamanga ukuthi manje uma kulodlame abantu bayiripoti uyazi ukuthi vele kuzabotshiswa abantu bebusika siyacela ukuthi izani ihloniphe kakhulu abantu yayisiqhelipha abantu bezimbabwe nakakho kakhulu ahloniphe kakhulu abantu basezimbabwe hhayi ukusiphilisa nje okwakwenza siyacela kakhulu njengomkhokheli akasebenzisa ingqondo
Studio 7 ivuka njani basakazi abahle lani lonke balaleli baka-7 ivuka njani hhayi siyavuka yeyi bantu bezimbabwe bantu ake siphumene egibhite leli likamnangagwa asivoteleni ujaha kangene ukuze siphume kulolu duku esiphakathi kwalo kunini siyengwa iminyaka yeminyaka angavela avotelwe sehambile uyaziye kuye njalo sokuyifunenye ivoti ake sivuseni ingqondo simkhiphe lonke nelicaphumele lingafuni ukuvota votelani ujaha angene embusweni siphumule bantu inkosi
salibonani salibonani basaza kwa-Studio 7 igama inkosi namandla shima ngokuhlela ngise-South Africa ePolokwane ekhaya eZimbabwe ngibingelele umama unacolen chuma ngibingelele unasamu losasamu ubare wami ngibingelele uchelesile unkosikazi wami lobandilo bayanda ngibingelele umfowethu uwilson chuma lo-debras banda lononoza lonomaliza lohlengiwe logulo melusi siyabonga
i-Studio 7 bonani basa niyaphila kodwa ngezimkho thanda ukukhuluma besizwe samandebele ngithi mina kubo ngiyabona manje ukuthi abantu abaningi nje masibheka ngathi vele nabanye abesindebele abesizwe sikamthwazi ngathi sebeyisithemba labo ukuthi so kanjalo yena khona kuright makasimgcwaliseni utripe sibone ukuthi uyanqoba bona imiphumela yakhona kodwa-ke into engiyishoyo lo mnyaka ama wabuye ngokugcinci ma ngabe kuyahlula ukuthi utripe siwine lo nyaka masiyekeni into zangale ngcono sibuye ngapha sibuyise umthwakazi siye seze umqondisi esethuyelyenise lo nyaka ma wabuye ngokugcina omnyaka ma wabuyesibuyenisiwena
khuluma sokulomka abaningi-bona yokokwaziwa
livuka njani balaleli be-Studio 7 lonke ngezindawo ekhaya elubani esigabeni semalungu ngivukisa umama Nanhlanhla, uNkomo RJ, uMankomazana, uPaul Ngwenya, uNdevula laphana, ubaba eShawini ngalekana, ngithi ngiyalivusa lonke ngegama lenkosi, livusa eMhlanhla mahlango seBotswana Francis Town lapha. Ngithi umusa mawubekini lonke izihlobo zami.
Studio 7, siyabingelela abantu kuStudio 7, kundawo zonke sibuyelela abasakazi. Sathanda ukukhuluma kakhulu ngebandla le-CCC elikwenzileyo. Sanazelela ukuthi kwakhona esikhathi esiningi lapha eli-oficaku sikulokwehluleka okuthize. Uzananzelela ukuthi kwakhona kakhulu kakhulu ngani yikuzenzela nje bona. Okuningi bayehluleka ukukwenza kuhle ngendlela eqondileyo. Kugcina sokubathwalisa nzima. Njengakathi singakhayela ukuthi kwakhona baphuzile ukubiza amabizo. Amabizo aphuzile ukukhishwa, azakhishwa ngelanga lokugcina nomination date. So konkana kuyalimaza, kuyenza ukuthi kwakhona next time kuyafuza ukuthi abantu laba benanzelele ukuthi into lezi bazenza ngesikhathi, bangazenza ukuthi kwakhona beyenzise ukusela amalanga amalutshwane. Njalo futhi ungabona kuswelakala i-transparency sonke isikhathi, la sibatshele ukuthi i-transparency yenu kayicaci, ngoba into zenu eziningi ziyafihlwa. Xa ufihlile izinto yikho ukucina khona kusenzakala ukuthi kwakhona kube i-corruption of some sort, kucina sokuhlupha, into ezingasahambi ngendlela. So kuqakathekile ukuthi next time nxa besenza izinto bezenze ngesikhathi, kuselesikhathi abantu bakhethwe kuhle. Ngoba uzanazela ukuthi njengoba ubona kobulawa abantu bayakhala endaweni ezithize, bayakhala abantu bonkayi kulama double candidate and like konkana, into lezana zisezisikhostile already kuma elections, ziyasikhosta though ungasuk ukuthi ngamama yena lokhu zenu, kodwa zizasikhosta kakhulu. Siyafisa ukuthi kube lotshintsho olukhona eZimbabwe, kube lechange, ngoba abantu bathwele nzima kundawo lezindawo, abantu bathwele nzima, kodwa iparty ye-CCC la ilama problems ebalawo ekukhetheni abantu. Njalo futhi khona ukusela kwama-structures kusokubuye kwasihawunta futhi kuyasithwalisa nzima, ngoba vele ubona ukuthi akuswelakale yena umuntu oranayo administration yeparty yesuka ibe phuwa, ngoba akula muntu ongani uyarana kuhle kuhle into lezo ncedisana ukuthi abantu bencedisane kwerani. Bathola kulama coordinators malutshwane and abantu bakhona ukuthola sebesenza izinto, omunye wakhona uyabengazi lutho. Thola ukuthi ubiza abantu ababili abathathu, uzibiza abantu bakho abafunayo ngesikhathi sakho osifunayo, le venue yakho oyifunayo. So konkhana into ezana ziyalimaza. Kusiya nguya kwesikhathi bakithi, siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa kube kuhle kube right. Ngiyabonga ukukhuluma ngusibanda wayibhala.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika isikhethe umongameli weleNigeria umnumzana Bola Ahmed Tinubu ukuthi akhokhele umanyano wenhlanganiso ethiwa yi-ECOWAS. Ibutho lakwelemelika lihlasele labulala umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-ISIS kwele-Syria. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukwele eBrithani lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lenkosi uCharles andubana ahlangane lenhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunak. Ngemva kwalokho uzalubhekisa kwele Lithuania emhlanganweni weNATO. Udaba olumqoka emhlanganweni lo isicelo sikamongameli Volodymyr Zelensky sokuba ingxenye yomhlangano lo weNATO. Kodwa amazwe omanyano lo la awakuvumelani, ngoba kuza kutsho ukuthi amazwe eNATO ahle angenele kumpi yakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ukungena kwe-Ukraine ku-NATO akusiko ukuthi kucatshwanga ilizwe laseMelika kuphela, noma ngisithi kufanele ukuthi kube ilizwe laseMelika elifanele ukuthi lithathe i-veto ekhulu evumela i-Ukraine ukuthi ingene kule nhlanganiso. Amazwe wonke kufanele ukuthi avume 100%, kungabidi ngisho lelizwe lilodwa elingavumiyo. Kodwa siza kubona ukuthi bazama ukuthi bakufostele i-Turkey yala ukuthi zikhona izinto eziningi i-Ukraine abagcina sebezinanzelela ngemva kokukhuluma kwe-Turkey ukuthi ukuthi ilizwe lase Ukraine lilizwe elingelakho ukuthembeka, ilizwe eligcwele icorruption. Ingakho sacina sibona ukuthi ukungena kwayo ilizwe ukungena kwayo iUkraine kuhlanganiso yeNATO asonto engabuya ibelula. Kungenzeka ukuthi ingene ngokufostela kwelizwe lase America, kodwa ke okwakathesi ama opportunities eUkraine ukuthi angene kuNATO it's 90% ukuthi ayisoze ingene kuNATO. Kodwa ke kusasele lelo themba yana le 10% ukuthi izangena, sekuyikufostela kwalabo abalincedisa ilizwe leUkraine ukuthi liqhubekele phambili ngayo limi.
Uhambo luka Biden khona le eNATO lungani lube lenkulumo kakhulu phezu kokuhambiswa kwamabhomba la ukuthiwa ngama-cluster bomb. Ubona ungani khonokhu akwenzileyo uBiden kuzabangela na ukuthi amanye amazwe afana labo Germany asola izikhali lezi egcine lawo eqeqebuka kumanyano okuphathisa ele Ukraine?
Nxa uhlabela ivangeli lokuthula langoxolo onxa uhlabela ivangeli thize, akutsho ukuthi wena mhlabeleli sokufanele ukuthi wena wenze oku-opposite lokho okungafanelanga okungafananiyo lalokho wena okuhlabelayo. Into ehlatshelwa ilizwe leMelika singasike ukuthi siyakhetha noma sikhetha ukuthi liphi ilizwe, kodwa sikhangele into embi engalunganga yindaba yokusebenzisa ama-cluster bombs. Ama-cluster bombs alemthelela omubi noma sokudlula izimpi esuke siwubone usalo sisezakalo osuke siqeda abantu abaningi iloba impi iyabe siphelile. Ingakho ama-cluster bombs abhanwa. Kodwa kuyamangalisa kathesi ukuthi iMelika sekuyiyo njalo esisiyabhoda ngemuva kwabantu isithatha ama-cluster bombs isiyowathatha wathumela elizweni lase-Ukraine. Singathi ngesikhiwa ngama-science e-desperation la asesenziwa ilizwe lase-Melika. Sekungenzeka ukuthi amanye amazwe axiqebuke ngenxa yokuthi izivumelwano ezalotshwa phansi kwi-United Nations izivumelwano ezifanele ukuthi zilandelwe. Kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngesikhathi thize abanye abantu befuna, kodwa kufanele ukuthi zilandelwe ngokuthi kukuhle kukubi ufanele zilandelwe. Ingakho abanye sebengasuka bakubona ukuthi okusho ukuthi indaba ye-NATO leyi into yakhona okusho ukuthi yinto esibaphusha i-agenda yomuntu thize noma ngithi yelizwe thize eyabile igo yayo to quench its ego. Kodwa ke kungasiki ukuthi bayenza into evikela abantu ngobuqotho njengalokho abasuke bekukhuluma.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bhango Dube ocubungula izombusazwe.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Lalantethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwethulo lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. ibandla le-EFF elakwele South Africa lithi selethule amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazwe ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.